ukubuswa kwelizwe yikho okuhambelana lecapacity yelizwe ukulungisisa indaba ze-infrastructure. Ibandla leli elibuyisayo selibuyisa okweminyaka eminyaka eminingi. Ama-priorities abo ngama ngakuthi sathi vele sikwazi ukuthi i-Caribbean izahlupha i-capacity yakhona ngo-1980. Kwakufanele ukufakwe izimali eceleni ukudlelwane lamanye amazwe abaletha imali i-free direct investment. Igama leZimbabwe lombuso weZimbabwe uyehlula ukuthi ulethe ama-partners akwanisa ukuthi bafake izimali ukungenisa ukuthi amagebhe abe maningi. Kuqonda lelo mbusazwe uba umgabela phakathi sekuqakathi ngomunwe.
Nyoni, yini ingcwethi kundaba zesola lapha? Uyatsho uMongameli Mgabe uthi abantu bengakhali kakhulu ngoba kulezinye indlela ezingasetshenziswa ezifana lesola lamalahle. Bayenelisa yini isola abantu abaningi nxa sesikhangela impadalo?
Isola inkinga esikhangelana layo ukuthi kulabanye abangayenelisa, kulabanye abangeke beyenelise. Ngoba ekuqaliseni, uma nxa ithengiswa, ekuqaliseni yikho labo ekhathaza khona ngoba iindleko zangkhona ziba ziningi. Kodwa nxa singayispreada ngokuya kwesikhathi, ngoba i-energy yakhona kutsho ukuthi uyabe usuyithola mahhala, energy leyo evela elangeni. Nxa sikhangela imbadalo, hhayi, aba iningi angeke linelise kule challenge. Kodwa njengoba nazo izigaba lezi zesola, kulokunye oku-afodwa ngabangela mali, kulokunye oku-afodwa ngabale mali. Uma ngisitsho njalo ngitsho kakhulu entweni ezokulayitha, ama-lights, i-lighting. Uzulu oningi ukwanisa into ezinjengezi-lighting. So kube into ezinjengama-solar geyser, kuba nzima kakhulu kuma-solar geyser, la kuma-solar systems, sikhangelela lapho sesikhonektha ama-TV lama-fridge. Xa sesikhangelela into ezinjalo, kungathi kuba nzima kakhulu ngoba iindleko ziyabe sezikhangelele khonapho ziningi kakhulu.
Baba Ngwenya, uvuselelwa njani umnotho kungela magetsi?
Uyabona ukuthi vele into zamandla ezamagesi nge-long term planning akusho ukuthi namhlanje okwabochombolukana lokwamgabo ukuthi kusikela namhlanje lingasafaki amagesi amagesi bakana yesola. Industry yethu okwakhathesi ngayesathi vele sikwazi ukuthi thina vele sile sizawuba le-power deficit. Ama-coal plants ayebaluthi ngaye ayasebenza ngaye kulama-industry khathesi omnyoni bayibo abamanifesti ama-solar panels lama-battery akhona sokunjalo nje. Kodwa sokutshengisa vele ukuthi i-industry yethu ayisozi vele phakathi okwakhathesi hanje thina sisebenzisa i-industry ku-35% capacity. Kunjalo nje amagesi ethu khathesi seyi-400 megawatts. Ngaye ama-industry ayasebenza full capacity i-2000 megawatts yakhona besizethu zangaphi. Sokudinga vele kwakuzofana ukuthi vele kukhule indaba ye-nuclear power station ikhoza ewakhe. Uyakuthi ucabanga wanti bezansi ukuthenza abantu abancane bayehluleka ukubusa bayehluleka iplan i-industry seyafa yabhiliswa yibo izavula njani i-market yakhona nxa izavuseza njani ama-industry kungenamagesi. Hathi sokuzwisa ubuhlungu lokho okukhulunywa ngabomgabi labomthengi labo.
Baba Inyoni, ilizwe liphume njani ebunzimeni elibhekane labo bokusilela kwamandla kagetsi?
Uyisigabeni esikhangelela ukuthi njengoba kwamanye amazwe ungakhangela nxa abantu bezinto zesola, uhulumende ulakho ukusubsidiza la ama-project. Mhlawumbe abanye nxa ungaba-connected to isola, uhulumende yakubhadala ukusebenzisa le isola. So besikhangelela ukuthi mhlawumbe nxa ungasubsidizwa kumbe mhlawumbe nxa amabhanga angaba lokunika abantu amaloni okuthi bakwanise ukuthatha iloni ebhanga athenge into zesola kuye lama-projects aqondana lento zesola. Kodwa mhlawumbe i-challenge ibisesiba ukuthi xa benganika labo bantu amaloni njengoba bengasebenzi bazakwazi ukubhadala kanje ube ilizwe likhangelane lobunzima bokungasebenzi abantu abaningi. Ukubhadala kwangikhona kuba nzima ngaze ukuphiwa iloni ebhanga. Kutsho ukuthi lakho njengoba sokusenziwa ngaleyo ndlela kuyabe sokukhangelana leyinye iclass kutho ukuthi kuyabe sokunekilasi eyathatha ekwanisa ukuthatha la maloni i-connecthe iye kusola. So siba labanye abangasoze bekwanise ngoba babengasebenzi babengenayo leyi i-source of income.
Baba Ngwenya, ukususwa kwe-duty kundaba zesola kumaphaneli lako konke okusetshenziswayo yinto enganceda yini emele yenziwe nguhulumende?
Lokho ngibona esingathi khona i-short term solution kunganceda sibili ngoba kuzakwenza ukuthi ama-company labantu ama-institution abangenisa ama-solar bathengise engathi achiphile. Kodwa phela engikutshoyo ukuthi mina sifanele sibe le capacity thina ukuthi silungise imitshina yakhona yamasola, ngoba amasola ku-industry asebenzi kakhulu. Amakhampani amaningi athengisa amagesi.